ukumemetheka kwegcikwane leli le-COVID-19 kobulawayo mbona ingani kubangelwa yikuzekelela kwabantu bakobulawayo esikhathini esiningi. Okokuqala, bayafihla ababuya bevela kwamanye amazwe beqe imingcele bangangenanga ngendlela eqondileyo, ikakhulu laba abalanda izimfa. Izimfa eziningi sasibe laba abantu abazange badlule bedindisa ama-passport kumbe behlolwa ukuthi balomkhuhlane lo, kodwa babuye ke bezongcwaba izihlobo zabo. Abantu abanjalo ke baletha ke lo mkhuhlane bawenza umemetheke, besokusithi ke le mpahla ezibuyayo abanye nxa bebuya kumbe lezidumbu bevela kwamanye amazwe kakhulu e-South Africa bayafaka nempahla ke bahlanganise konke khona lapho, kuyenza ukuthi njalo umkhuhlane lo umemetheke. Okwesithathu, kulezi ndawo lapho abantu abazilibazisa khona ebusuku, kuyananzeleleka ukuthi ezinye izindawo zona lezo ziyabe zivuliwe ebusuku, abantu-ke bezithokozisa, abantu bengalandeli imithetho yonke ebekiweyo-ke ngabezempilakahle ekhangelane le-COVID-19. Amakhombi le inye transport system ke yamiswa ngukhulumende ukuthi ingasebenzi, so abantu ke sebephila ngozubuko, bayachayiva ikoroni, banamathelane, babe seduze duze, yabe lawo lo mkhuhlane uyathelela abanye. Lanxa sebephakathi kwalawo mabhasi kuba le standing esimangalisayo, yilezi ndwendwe-ke zemabhenki lapho abantu besiyadinga imali.
Khona kunzima okunganani ukuthi abantu bazame ukuzivikela belandela imigoqo yabezempilakahle?
Kuludaba olunzima lona lolo. Singathi thina i-poverty kumbe sithi uhulumende ukunganakekeli kwakhe abantwana beZimbabwe yikho kubangela-ke okwenza ukuthi-ke lowo mkhuhlane umemetheke. Njengoba kukhulunyiwe nje ngendaba yamanzi lakho konke okuhluphayo, abantu bayahamba beyenza imizila khona lapho basondelelane. Umuntu angeke afe ngendlala kumbe aswele amanzi esithi uvikela i-COVID. Umuntu ugcine esithi kungangcono-ke ngibulawe i-COVID hatshi ukuthi ngibulawe indlala, kumbe hatshi ukuthi ngiswele amanzi, hatshi ukuthi ngiswele ukuthile. Yikuze athole ukuthi abantu bavuka benza imisebenzi abazama ukuthi baziphelise ngayo.
Sizwa kuthiwa akula sibhedlela esilungele ukwelapha abantu abale mkhuhlane we-COVID-19. Ukubona njani wena khona lokho ukuthi idolobho elingangobulawayo liswele isibhedlela esisodwa nje kuphela?
Izibhedlela yibo kambe zingaba khona, okushotayo yimithi. Le ndlela yokuthi asebebanjebe lalowo mkhuhlane bagcinakala njani? Kuselakale amadokotela, kuselakale amanesi, kuselakale i-personal protective material ezabancedisa abantu ukuthi bazivikele ekuthini labo benelise ukuthi belaphe bona labo asebelomkhuhlane nalowo. Bonani into enkulu ehluphayo yena leyo, kuselakale le mithi. Yikho sinanzelela-ke ukuthi abaningi-ke ababevele beleminye imikhuhlane yabalayo njengabo asima, abonjengabo diabetes lani okuthile, yibo kakhulu abathathwa umkhuhlane nalowo, ngoba izibhedlela zethu kazila mithi, kazila mpersoneli, kazila material enelisa ukuthi kube kunqatshelwe nalowo mkhuhlane ungayiphambili.